izolo babuyile eParliament kade beqalisa ukuthi bahlole omama bakhayela izibeletho zabo. Mina ngiyike kodwa ngisahlolwanga ngoba isibeletho. Ngihlolwa ngihlolwe ngoNovemba ngomnyaka odlulileyo. Izolo mina ngihambe ngisiyahlolwa ngikhumbula ukuthi ngicabanga ukuthi basile imitshina yokuhlola i-breast cancer. Kodwa ngenxa yokuthi bona babevele bakhuluma ngokuthi bebesebenzisa imitshina ye-breast cancer kade bengabuyanga la. Bathe ama-parliamentarians wonke bazawahlolela e-parliament. Nxa belethuba ngesikhathi i-parliament iyala. Kodwa nxa usuka la mina uduzane constituency uduzane leclinic kuba lula kuwe ngoba kwesinye isikhathi kunye kasibe khona eHarare ngesikhathi behlola awungeza kulinda ukuze uyehlolwe eHarare kuhle ukuthi la kuhlala khona ku-constituency yakho uhlola.
Lizabatshela njani abesifazana ngalolu daba nxa selikwenzile lokho ukuthi kukhanye ukuthi liyisibonelo?
Ukuzomama sikhulumezela kuyafika kwesinye isikhathi kube sezinseni kube nenye imihlangano lapho ongahlangana khona labomama ngoba kwesinye isikhathi imihlangano ihlangana nayo nxa ungathi zomama kabasoze babuye ukuze umama bephahlasi abomama bakwenye iphathi bangazi basize kodwa kuyenza zizithuba lokuthi le mihlangano enjengesikolo lapho kudlana khona abantu konke ungathiwa ithuba lokukhuluma yikho ukuthi nxa usukuma ukuthi ukhuluma ngayo umkhuhlane we-cancer ngoba la makade sikhuluma nge-HIV ngoba ungabaliza emhlanganweni abanye kababuyi kuzabuya bona ababephathiwa koza bobabili.
Kulula ukuthi omama laba behlolwe.
Leko zesibhedlela esihambile ngifisa ukuthi ngiye kwenziwa i-breast cancer e-Matatani. Ngihamba ngithi medical aid yami e-Pinat. Kodwa ngihlulekile ngoba bafika bathi cash upfront shortfall $80. Kakulula ngoba balutshwana abantu abalayo noba ingaba yi-10 omama kuba nzima kakhulu ukuthi ikhiphe leyo mali leyizuzi. Yikho ukuthi omama abaningi bagcina begula besifa ngoba umkhuhlane uzabe ubanjwe isikhathi sisesekhona. Angazuza ukuthi ahlole imali yokuhlola kuyaphambili ngenxa kube nzima njengoba ngisitsho sithi sihluleke ukubhadala izidola njengayo.
Liyanikwa imfundiso eneleyo ukuthi umuntu engazitholela umkhuhlane kungamkhathazi kakhulu engqondweni?
Hayi, imfundiso sayinikwa sibili. La maphepha kuthiwa amaphepha okuthi uyani olomkhuhlane wona lowo khona kulezi nsuku kuthiwa kumele ube ngumuntu ochekhwa minyaka yonke. Nxa ungakabanjwa umkhuhlane wona lowo khona kungaba ngumuntu ongachekhwa after 2 years. Kodwa nxa ungumuntu oqinisa ukuthi uzithekele nje i-time lapho ukhululekile ule mali zakho ungatheka anytime basiyenisa sifuna ukuthi umkhuhlane uyelapheka nokuba nje ngoba kawuthi uqalise ube ngumkhuhlane